kuyabe kutshengisa ubhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi bahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament besokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba akula nto ezama imelele bona ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubhiheva engantu akona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amele akuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke kwelide bayakhonona bathi phela vele ukhetho aluqhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumeti ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke ikongazani kuyahlupha kwelide
babuyelani ke ukuzenza i-swearing in qala iparliament nakuma-councils lapha sibabonele lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ucoldan siyambona uyagidima sikuyazama ukubabhalabhala lapha ujekiseni kona yena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhetho sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenzela besola kathesi umongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike kona wemukeleka njalo wazi waphiwa le thuba lokufaka ispeech sakhe okutshengisela ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-UN o-United Nations labo-SADC labo konke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kumpelaviki le edlulileyo sibonile lama-SADC ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayenzwa lapha eZimbabwe okutshengisela kona izigaba zonke ziya phambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abalokhu befuna ukuthi bebelokhu bekhala babekhala ngani
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
uma ngamahlo ngandlebe nje uphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona ukhetho lulokunqoba lulokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenze kanjani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa.